Bathi sebechaphele ngaphesheya kolwandle, uJesu wayehlika esikepeni. Kwakulendoda eyayilemimoya emibi, ihlala emathuneni, itshona izisika ebusuku lemini ngamatshe, iqamula amaketani lakonke eyayibotshwa ngakho. Yathi ibona uJesu, yagijima yayazilahlela enyaweni zakhe. Yathi, ufunani kimi, ndodana kaNkulunkulu, ngoba uJesu wayethe phuma emuntwini moya emibi. UJesu wabesebuza wathi, ungubani ibizo lakho? Yamphendula yathi, nginguLigiyoni, ngoba silibutho lemimoya emibi emuntwini. Yabi sincenga uJesu ukuze angayixoshi kuleyo ndawo. Yathi, sixoshele engulubeni, singene kuzo, ngoba kwakulomhlambi wengulube eduzane. UJesu wayivumela. Yaphuma emuntwini imimoya emibi, yangena engulubeni. Zagijima ngesiqubu, zayawela emanzini, zagalula. Ababeyelusa ingulube bathi bekubona lokhu, bagijima bayatshela abantu emakhaya. Yikho abantu babuya bezobona lokhu okwakwenzakele. Bafica indoda eyayilemimoya emibi ihlezi loJesu, isigqokile njalo isesimeni esihle. Besaba bacela uJesu ukuthi aphume endaweni yabo. Wathi esengena esikepeni uJesu, indoda eyayilemimoya emibi yamcela yathi, hamba lami. Kodwa uJesu kayivumelanga, wayitshela ukuthi hamba endlini uyetshela abantu lokhu uNkulunkulu akwenzele khona. Yahamba ezindaweni eziningi itshela abantu lokhu uJesu ayenzele khona, abantu bamangala.